Ezinye izikhitha mfundo zithi ukuphumelela kwelizwe kukhanya ngokuqutshwa kokhetho olubalulekileyo ukulandela imithetho ukunanza amalungelo kaZulu lokunye okutshiyeneyo. Zithi okwenzakala kule Melika kulezi nsuku ukulomongameli okhanya ephikisana lokho konke lokhu sekuphazamise isimo sezombusazwe elizweni leli. Ngakho-ke zithi ele Melika seliphelelwe ngamandla okuza inkokheli yakwamanye amazwe ebusa ngodlame. Umongameli Donald Trump usanda kuthuthuzela abalandeli bakhe uba bangene ngenkani edale le-Congress lapho bekubalwa khona ama-electoral votes. Idale le-House of Representatives selethule isinqumo sokuthi kumele athoniswe amacala ambalwa aveza ukuthi kalandeli imithetho yelizwe. Umnumzana Mlungisi Dube olandela ezombangazwe uthi kulihlazo okwenzakala eMelika.
Indlela uTrump kade esenza ngayo kusuke wathi kwayenza ukubana kuphe igunya ebantwini ama-dictatorships emazweni njengaboZimbabwe labo-Uganda lamanye amazwe nje asathi elwisane lokuthi ebele-democracy ngoba bethi khela nini okwenzakale e-America okukhangele kufuna ukuthi kule-democracy ukuthi kwenza njani. Kodwa nje okuhle nge-America ukuthi ilama-institutions akwanisa ukuthi efake ama-checks and balances okuyikho okuyenza ukubana uTrump kasoze besaqhubeke ebe ngu-president.
Umsekeli webandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi okwenziwa nguTrump zokubisele emuva ilizwe leli kwezombusazwe.
Usokusenziwa nguTrump sokusehlisa izinga le-America akade abantu belikhangelele. Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangelele i-America njenge-champion kweze-democracy. Ibisibonelo i-America lanxa kulokunye kade singakuboni njengakhonokho.
Ugawule uthi sokuzaba nzima ukuthi abanye abantu balalele okwethulwa lilizwe leMelika.
Abantu bonke sebekhangelele ukuthi lanxa i-America ingakhulumane hayi ufana lomfundisi lwana ohambe siyachumayela lingenzi ukuthi lingajontshi umuntu ongcolileyo engumfundisi esima phambi kwabantu echumayela ilizwe likaNkulunkulu. Yikho sokusenziwa i-America. Osokusenziwa uTrump lapha ngathi secobodisa sibilo kade kusele. Kweze democracy kwalicobotisa laphela kanti du akusela into abazayitshela abantu futhi ababuye beyitshela abantu ambondi ukhona umuntu ozayilalela. Mina njengami ngomunye umuntu engizathi mina nxa bekhuluma ngithi abaqale belungiswe kwabo kuqala andibana bekhulume ngokwabanye basebezingcolisile kakhulu laba bantu.
Umsekeli kaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi okwenzakala eMelika kuyalilulaza ilizwe leli.
Kwakufaka isithombe sikahle ezweni eli khulu njengeMelika elizwe evele lidume ngokuthi lichothoza amanye amazwe ma kufike esikhathini sekhetho.
Idale le-Senate likhangelelwe ukuthi lizathonisa amacala ethiswa uTrump lidale le-House of Representatives umnumzana Biden owebandla lamademokrats esengene esikhundleni. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzavuselela isisindo sombuso welizwe lweMelika loba nje kulabanye abathi kuzaba nzima ukwenza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.